Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali tshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-22 Ntulikazi 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje,
ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinika azimele wodwa iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics ukuyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19.
They want to send them back and we accept that. If need be, to be quarantined for a period and then they can go to join their families. There is no reason for anyone to persecute them unless an individual had a pending case which has not been finalized in Zimbabwe.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichumi lane 14 abangabanye babaqotshwe kwelebhilitane abafike namhlanje eHarare. Owalwa impi yenkululeko njalo eyintatheli zindaba umnumzana Sogwa kubandlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abekhansili yakobulawayo sebesungule uhlelo lwamaklinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ama-mobile clinics uyahlaba abantu ijekiseni ye-COVID-19. Umanispala waleli dolobho uphinde wavumela izibhedlela ezingekho phansi kukahulumende lezinye indawo zenhlanganiso zezempilakahle ezizimeleyo ukuba zihlabe abantu ijekiseni ye-COVID-19 ngoba umhlobo wegciwane we-Delta variant usuhlasele ngolaka kuleli dolobho. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ubulawayo sesungule izibhedlela ezilanda uZulu duze lemakhaya zihamba zibahlaba ijekiseni e-COVID-19 vaccine okukhangelelwe ukwehlisa isiminyeminye ebesikhona emakilinika. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumabhalane wekhansili yakobulawayo umnumzana Christopher Dube ololuhlu lwamakilinika izibhedlela zikahulumende lezenhlanganiso ezizimeleyo eseziphiwe imvumo yokuhlaba abantu ijekiseni le. Lolu luhlu lulamakilinika ekhansili agoqela iNorthern Suburbs, Ntumbane, E.F. Watson, Princess Margaret Rose, Mzilikazi, Emakhandeni, Magwegwe, Lamanye. Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo uDokotela Edwin Sibanda uchaze ukuba ukwengezelela indawo zokuhlaba kujonge ukwehlisa isiminyeminye.
Ukwengezelela izindawo zokuhlabela zisebenzisa odokotela lamaklinika azimele wodwa iwenzele ukuthi kube le ndawo eziningi lapho abantu abangathola khona ijekiseni lokuvikela iCovid.
UDokotela Sibanda uqhubeke ethi bazaqala njalo ukuhlaba abantwana abancane bebavikela kumikhuhlane.
Obulawayo ke sizaqala ngamalichumi la sificaminombili amakliniki ebesivele sisebenza la ukuhlaba amajekiseni okuvikela awabantwana esingathi i-childhood immunization ngesilungu. Yiwe sizaqala ngawo siye phambili sincedisana lalawo amanye azabuya amatsha nxa ekhona.
Umsekeli kameya wakobulawayo uKhansila Mlandu Ncube ukhuthaza uZulu ukuba abekezelele ngoba ezinye izisebenzi zempilakahle sezibanjwe yileli gciwane.
Uhlelo kathesi njengoba sikhuluma nje imtholampilo yethu yonke yakobulawayo umuthi lo okuthiwa ivaccine ukhona. Siyacela abantu behambe behlatshwa, kodwa inkinga esilayo kwakathesi ukuthi abantu bayandira njalo ngoba si COVID ngachaya amanye amanesi sake sithi abake behambe ukukhwa kwa isolation sicela abantu besibekezelele abantu sike sakhuluma ukuthi kabaphange baye vaccinate njengoba nanku uhulumende sevumela ama private players ukuthi avaccinate sebeza qala ukuhlawula abantu kodwa kuhle siyabonga sithi sebaningi abazasincedisa ukuhlaba abantu bakithi
Isakhamuza kobulawayo umnumzana David Mkhandani ukhala ngokungalandelwa kweziqondiso ze-COVID-19.
Eish, ukutholakala empilo soyegedini, no sanitizer, no wati, uyangena uziyephuma, kula nto yenzakalayo, but uthola abantu babhizi bachumayela nge-corona kade ngaphela.
Esinye njalo isakhamuza kobulawayo umnumzana Job Gulube Ngulube uthi indawo eziningi iziqondiso ze-COVID-19 azisalandelwa.
Into engiyibone impilo asizamene ukulungisisa lati sizincedeni kuyadlula egedini elikhulu akula sanitizer kuswelakala nedibha lokuthi lidibhise amaviri emota ikorona izasibulala kumele at least ugadi lona ngawo uyasanitizer abantu abahlala empilo yabona umuntu wakhona engena ephuma engena ephuma akula kusanitizer
umanisipala wakobulawayo ubike njalo ukuthi ukhangelele ukuqhatsha abongi abalikhulu lengxenye 150 ukuze umsebenzi wokuhlaba ijekiseni ungaphazamiseki amiseki ngoba zikhona ezinye izisebenze council ezikumsebenzi wezempila kahle ezigoqela odokotela labongi ebezihlaba abantu ijekiseni COVID-19 vaccine ezihlolwe zatholakala zile COVID-19 ezingekho emsebenzini ezisemakhaya okwamanje ku quarantine inani labantu ababulewe COVID-19 eZimbabwe ngokuchona kwelanga la izolo bayedlule amachumi ayisithupha 62 ukuthi abantu abedlula inkulungwane ezimbili 2705 batholakale belegcikwane leli kubika abogatsha lwezempila kahle babikwa sebesedlula kancane isigidi esisodwa 1,292,642 abantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yakuqala e-COVID-19 vaccine eZimbabwe jikelele njalo sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha 656,830 asebehlatshwe ijekiseni yesibili ngimele istudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu
kunjalo nje inkokheli yamabandla ezokholo lwesiKristu ikhuthazwa ukuba ikhokhele ekukhuthazeni abazalanwe emabandleni abo ukuba bayihlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 bayacelwa njalo ukuba baqhube imingcwabo ngonanzelelo olukhulu kulandelwa iziqondiso zokuzivikela kuleli gciwane ezabekwa ngabenhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba i-World Health Organization kanye lohulumende intatheli izindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare
Linkuthazo yenziwe ngabenhlanganiso yomanyano wamabandla ezokholo lesiKristu eZimbabwe Council of Churches ngesikhathi ilizwe libhekane lobunzima bokuqonga kwenani labatholakala bele COVID-19 labalahlekelwa yimiphefumulo oselokugagazi lesithathu i-third wave Unobhala weZCC umfundisi Kenneth Mtata uthi kungalesi sizathu sebekhuthaza inkokheli emabandleni ukukhokhela kumkhankaso wokuqakatheka kokuthi abantu bazivikele ngazo zonke indlela ukuba bengabanjwa yiCOVID-19 okugoqela ukuhlatshwa ijekiseni eyevaccine.
We are getting overwhelming messages regarding the devastating effects of this
pandemic. Simile ngimibiko esiyithola ngose kusenzakala phezu komonakalo omkhulu osibangelwe yileli gagazi lesithathu. Lokhu kubhane le-COVID-19 sekulabaningi asebelahlekelwe yimiphefumulo kubazalwane nabafundisi.
Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Pauline Sibanda uyayisekela lenkuthazo eqondiswe kubazalwane.
Nami ngivumelana no-Secretary General we-ZCC ukuthi abantu kumele bangagruphi bangahlahlangani lapho engabantu abaningi njalo balandele izinqumo ze-World Health Organization.
Umnumzana Thafazi wachigandiwa oyintatheli izindaba esebenza izimele ngomunye wabavumelana labe-ZCC.
Sikubona kuyinkuthazo eqakathekile ezibili. Ama-church mele abone ukuthi abazalwane bayavaccinatwa njalo bayalandelela okukhulunywa yiwo njalo lanye i-government mayelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngoba singakhanyela sibili lapha e-Africa kumbe lapha eZimbabwe bona ukuthi ubhubhane lolu kubulala abantu ngenxa yento ezinjengama church lawo ukuthi abantu babe sithi singakele ukwenza into enje yasalandelela ireligion yethu. So sicabanga ukuthi abanye bama church sicela ukuthi bekhuthaze abantu babo bekwanise ukuyenelisa ukuthi be vaccinate njalo bezigcine kuhle ngesikhathi lesi COVID-19.
Umqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokulondolozwa kwabantu COVID-19, uChief Coordinator for the National Response to COVID-19 Pandemic in Zimbabwe, uDr. Agnes Mahomva, uthi kumqoka ukuba inhlangothi zonke zempilo ogoqela abezokholo zisebenzisane ekulwisaneni lalolu bhubhane oseludale umonakalo omkhulu elizweni lasemhlabeni jikelele. UDr. Mahomva uthi lokhu kugoqela ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 kanye lokulandela iziqondiso zokuvikela eze-WHO lezikahulumende ogoqela ungabuthani emingcwabeni ezinkonzweni lokunye.
We need to make sure that we are complying with all the recommended measures.
Kumele sibone ukuba ziyalandelwa ngemfanelo zonke lezo ziqondiso ezabekwayo. Nxa singabazimiseleyo njalo singabafuna luphele masinya lolubhubhane, kumele singathintani mahlayana, sigeze izandla zethu ngamanzi alesepa sikhathi sonke. Kumele siyehlatshwa phezu kwakho konke.
We must get vaccinated.
Lenkuthazo yabe ZCC iza ngesikhathi sebesedlula inkulungwane ezingamachumi ayisifica munomunye 91,120 asebetholakale belalolu bhubhane selokhu lwaqhamukayo ngenyanga kaMpimbitho wanyakenye kwasila abafika phose inkulungwane ezingamachumi ayisithupha 59,627 kuthi abafika phose inkulungwane ezintathu babo 2,809 balahlekelwa imiphefumulo. Abezempilakahle babika ukuba baphose bafike inkulungwane ezintathu 2,705 abahlolwe bafunyanwa bele COVID-19 ekutshoneni kwelanga layizolo langolwesithathu kwabhubha abangamachumi ayisithupha lambili 62. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Lokhu sikudaba lwe-COVID-19. Inani labantu asebebanjwa igciwane le-coronavirus kwele Botswana libikwa seliqansa okwethusayo osekudale ukuthi ilizwe lelo lingene kuluhlu lwamazwe ayingozi kulomkhuhlane emhlabeni jikelele. IBotswana ibhekane njalo lokusilela kwamajekiseni awe-COVID-19. Intatheli lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esekhaberon kwele Botswana.
Kungekhatshana ele Botswana belibukwa ngendlela elizama ngayo ukwenqabela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Kodwa isimo sesiguqukile ele Botswana lisithola lingamanye amazwe abona inani labantu abalomkhuhlane we-COVID-19 liqonga. Umongameli Mokgweetsi Masisi esethula umbiko ngesimo se-COVID-19 ngeviki edluleyo ukhale ngokuthi isimo siqhubeka sisiba sibi.
Mathebetso, COVID-19 cases in Botswana have rapidly increased over the past 5 months. We have recorded
abangithi isimo sesithethe onyawo olungaluhle enyangeni ezedlileyo. Abantu abafika 80,154 batholakala belomkhuhlane lo, kukanti abangu 8,970 lokhe belawo. Ngosizi sesilahlekelwe ngabantu abangu 1,253 uma siqathanisa labangu 300 ngomhlolanja
in February 2021.
Njalo uMasisi uthi ukusilela kwemithi sokuphazamise uhlelo lokuhlaba ijekiseni ye-COVID-19.
The global shortage of vaccines.
Ukusilela kwemithi umhlaba wonke jikelele kwenza ukuthi amazwe e-Africa ukuqela leBotswana ayehluleke ukuhlaba amajekiseni e-COVID-19. Lokhu kwenza ukuthi kube nzima ikakhulu ukuhlaba ijekiseni yesibili.
Ele Botswana kade likhandle lokuba ngelinye lamazwe oqala kuzokwazi le-Africa ukuthi lihlabe wonke umuntu ijekiseni ye-COVID-19. Kodwa uMasisi uthi sebekhandle ukuthi baqede ukuqhuba lolu hlelo ekupheleni komnyaka ozayo. IBotswana ibike ukuthi sekusilela umuntu e-AstraZeneca wona obe kumele uhlabe abanye okuguqale bezimabhe abahlala kuleli lizwe ijekiseni yesibili. Umnumzana Stanley Ncube ulinde ijekiseni yesibili njalo udaniswa imbiko ephuma yokuthi imithi iyasilela.
Ya, it's unfortunate kakhulu ukuthi imithi isiphelile abantu belokho bengatholi i-vaccine. Abaningi baphiwe idosi eyodwa abakatholi idosi yesibili. Nine labantu abaningi kakhulu belokho belindele ukuthola idosi yakuqala. Isimo sibi kakhulu ngokuthi abantu abaningi balokho betesta positive. Ama cases ayakhwela ngayokuswela ama-vaccine.
Abanye abezimbabwe bebona ukuthi uhlelo lokuhlaba ijekiseni luhamba kancane kwele Botswana bachaphe umngcele babuyela ekhaya ukuyathola usizo. Ele Zimbabwe lingaphambili kancane kulele Botswana ekuhlabeni ijekiseni ye-COVID-19. Umongameli Masisi uthi ayisilo lizwe lakhe kuphela elibhekane lokusilela kwemithi ye-COVID-19 kodwa kuluhlupho lwamazwe amaningi e-Africa. Ngingumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngisabron kwele Botswana.
Kulabadabuka eZimbabwe abalichomilane 14 abaqotshwe kwele Bhilitane abafike namhlanje eHarare. Lokhu kwenziwe phansi kwesivumelwano esenziwe nguhulumende bamazwe omabili esokuthi abalamacala atshiyeneyo kumele babiselwe eZimbabwe. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhlangothi lukahulumende wakwele Bhilitane olubona ngendaba zekhaya lwethule umbiko namhla enkundleni yokuxhumana eTwitter othi selixotshe elizweni leli abantu elithi izikiwi ezidabuka kwele Zimbabwe ezilijumilane 14. Lithi abantu laba nxa iminyaka yokuphika kwabo kuhlanganisiwe bagwetshwa ukuyahlala entilongweni okweminyaka engamajumi ayisikhombisa lanhlanu 75 years. Ngakho ke lithi siqakathekile kakhulu isivumelwano elisenze lohulumende wakwele Zimbabwe ukuba abantu labo baxotshwe. Uhlangothi lolu luphinde lwathi kulabantu abadabuka emazweni atshiyeneyo abafika phose inkulungwane ezisitshiyangalombili 7985 abayizigebengu asebexotshwe kwele Bhilitane kusukela ngoMzibandlela lonyaka. Omunye wamagoda amele abadabuka eZimbabwe abaxotshwa kwele Bhilitane uMnumzana Pardon Tafumanei uthi bazame ngamandla wonke ukuba bavimbe ukuxotshwa kwabantu laba.
Bafikile amajaha sibabonile, abanye bakhona batshiyile abafazi, abanye batshiye abantwana, abanye batshiye abazali lapha, abanye bakhona bebehlezi okweminyaka ama 10 15 20 years behlezi lapha, sebebuyele nje hayi bengabambanga lutho nje amasaka impahla nje umthwaqana abayithwele behamba layo. And lokho akupheleli kulaba kuphela, but kuzabe bebamba bathi boni target yabo ngenyanga bafuna ukuhambisa abantu abakwani kuba yi 100 ngenyanga. So sokuyisiphithiphithi sesikhefuzela sesibamba lapha nalapha sokuncana indawo.
Utafumane uthi abasukumele phezulu abanye abangaxotshwa kwele Bhilitane
kabahambe bebona amagqwetha kwenza ukuthi indaba zabo zilungiswe kusalesikhathi.
Umnumzana Nqobani Sithole olwela ilungelo likaZulu uthi bekumele baxotshwe abantu laba nxa beyizikliwi.
Nxa kuyukuthi isizathu sabo ke sokuthi ngabantu abenza amacala, ngabantu asebesevile baqeda, surely there is no reason why they should be kept in Britain. These people have to be deported into their country of origin. Ngakho ke mina ekuthatheni kwami ikuthi hayi, they are welcome home. Nxa kuyukuthi kade ngabe ngabantu abenza amacala, kodwa nxa kuyilabana futhi abahamba besithi babalekele ukudliwa ngoba lapha ekhaya bahamba besiya khona ngale besiya dinga indawo ephephileyo, akutshintshanga, okutshintshileyo kuphela lilanga.
Bayakhala abazali abalabantwana abaxotshwe nguhulumende wole Bhilitane. Omunye wabo ngunkosikazi Pretty Muzangazi othi kuyadanisa ukuba umntwana wakhe uxotshwe kwele Bhilitane ngoba nguye obethengela imuli yakhe ukudla lokunye. Umnumzana Frederick Shaba umphathintambo obona ngokudlelana lamanye amazwe uthi abafike namuhla bavalelwe endaweni yokuzivikela umkhuhlane we-COVID-19 i-quarantine center eHarare njalo kwabasoze bahlutshwe nguhulumende.
They won't send them back and we accept that. If need be to be quarantined for a period and then they can go to join their family.
Bazafakwa kwenye indawo lapha njalo kasoze sibenze lutho.
Unless an individual had a pending case which has not been finalized.
Uhulumende wakwale Bhilitane ubefisa ukuxotsha abadabuka eZimbabwe abangamajumi amahlanu 50 izolo, kodwa abanye babo baphanyeke udabo lwabo enkantolo. Umahluli wavuma ukuba bengabiselwa ekhaya. Ele Bhilitane lithi lizabisela abantu abalikhulu lamajumi amahlanu 150 eZimbabwe ngenyanga baze basuke bonke abenza amacala ethusayo elizweni leli. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, ngingoGibbs Dube.
Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lebhubhane lwe-COVID-19. ngaphansi kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus, uhulumende wamisa imibuthano yonke engaba labantu abedlula amachumi amahlanu. Lokhu kubalisa le mibuthano yabezombusazwe evame kuba khona ngalesi sikhathi sokusele umnyaka owodwa lenyanga ezimbalwa ukuthi kwenziwe ukhetho, lapho abancintisa kukhetho beyabe bethengisela uZulu inhlelo zabo ukuhuga amavoti. Kambe kuzaba lomthelela wempumela yokhetho na? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izombusazo umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawa Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Bonani kuzaba nzima ukuthi sibili amanye abantu bakhampeni, kodwa sikakhangela ukuthi sisethunisweni izanti yebina ngokwayo ngoba yiyo kusayo yona ibhizi yakhampeni. Ikhampeni anjani? Uzayinanzela ukuthi banama-programs engazokuthiwa hhayi kule steshini esiyavulwa bane sezesa babuthi abantu bayigcwala khona bana kuthiwa abantu bayalamba ufesiledlaba uhambeni nika izipho ebantwini abadwekayo abantu bayigcwala. So izanti yebu ukhampeni ibhizi yalongakhanya sokuhla basokulaleku ezobulenjini, kodwa lapha ku-local media babebhizi bebekhampeni. So-ke kuza-affecta kakhulu ngoba laba abe opposition bavele uzame kancane ukuthi uyabotha uzokuthi usephula imithetho enale COVID-19. So ke kula ma-chance aphezulu kakhulu ukuthi kuza affecta sibili imphumela election, okuzenza ukuthi izane into zibe lula kuyo ngoba wena ngenxa yabuza isitaking advantage of this situation.
Mnumzana Ndlovu, ngokubona kwakho khona lokhu ukungabi lama-rally lokunye kungaphazamisa na impumela?
Mina kade ngithola kunzima kakhulu vele ukuthi ngikhulume nge-election, ngizokudisappointa mpela ngoba ngokubheka kwami emuva osokwenzakele ama-election kungenza vele ngizibuze ukuthi ukukhampena khonokho kuyanceda na ekunqobeni ama-election or yikuncedisa izano ukuthi ithi yona kube ne-election then bese beqhubeka phambili lokhu bebuza. So kunzima kimi vele nje, ngiyabona nje ukuthi under normal circumstances phela bekabe kuyikuqila kwezanu ukuthi sisebenzise umkhuhlane ukuthi yona ibikhampeni abaye bengakhampeni. Sikhuluma ma izinto zonke ziright, kodwa eZimbabwe sibheka imbale yokhetho vele whether kwenzakaleni ekugcineni esikutholayo ukuthi laba baku-opposition so kufuze bayicomplain e-court eranwa izanu ukuthi this was not fair. I-court eranwa izanu bese i-decide ukuthi hayi siyezinto zenu but ama-villevene akuphi phelele lapho kukhutshekele phambili. So inhliziyo yami vele ilokhu ibuhlungu namanje uma ngibona ama-opposition parties egalisa futhi ukulungiselela ukhetho ngoba angazi ukuthi what new thing has happened enza ukuthi bathi bona this time sesingena kwi-election sizowina.
Wena-ke mnumzana Sibindi, uyavumelana laye yini lapha uNdlovu ngalokho akutsho?
Kwele eqinisweni ubaba uNdlovu ngivumelana laye ukuthi izano ilobu gwele-gwele obokuthi igama le-election lapho ngophikisa, njalo ngiyavumela ngayo izinto zivele ziright zonke le COVID ngekho yikho abakwenzayo. Kodwa-ke engxenye lapho mina engingakutsho engxenye leyo ndlela singathiyana khona kakhulu ukuthi lanxa kunjalo nakukhola ukuthi abantu beZimbabwe asiqineni siloku siyakhona kuma-election kungani sitsho njalo khona ubugwele-gwele bezwa izano buba exposed. Kodwa-ke ilanga lizabuya mayinde ungakhangela i-Africa sesibe lababusi abanye o-Arab Moi ngale Kenya singabakhumbula ukuthi abadoda berika besenzani saba labo banda bemalawa ngakhamuka izibanda barika labezinto eziningi-ningi ungasukee ngala beZambia ungene ngale kube Nyerere into ezazikhona senzakala kodwa kwelinye ilanga isimanga senzakala. So engakutho ukuthi abantu singadangali asiqhubekeni lanxasazi uNdlovu ngathi izani ye-Rika kodwa mna into abantu hhayi singadangali enxa yomntu okunye okwenza ubona izani layo ungathi iyabusa kakhulu abantu vele abaningi sebadangala kumakhansi sixa usiyavotwa kuthiwa kuvota abantu about 20% siya ku-30% kushisa abantu abaningi sebehlehlele emuva ngokunjalo-ke sokuzenza izane futhi belehamba hen. So-ke mina I still say hhayi uNdlovu mbela uthi izane erika kodwa kabantu singahle siyelala asiqhubekeni sifuqana la mina yiwumbono wami.
Yeah, nantu daba Ndlovu uyamuzwa lapha uSibindi uthini wena ngalokho?
Ngiyamuzwa uSibindi kodwa ukuthi sisebenzise ithemba elingenamano amano awokususa abantu ababusa ngenkani. Ithemba lihle kakhulu but okwenzakalayo ukuthi awusangeke ubuyele futhi ku-electorate uyethi wena abantu yabona sebedangele manje abasafuna ukuparticipate. Into eyenzakalayo vele emntwini angathi uyazama ulutho ayehluleka zama ayehluleka ugcine sedangele angasafuni ukukwenza konoke se danile. Bese kushubane apart bese sithi akuvote 20% uphela and this is not right. The thing is abantu makufuze bakholwe ukuthi into iyasebenza. Akufuzanga ukuthi ifile ka 10. Ingafila ka 10 vele after chance ukuthi uzokuyipicke futhi. Singawasebenzisa ama case studies abo Daniel Arap Moyo nabanye. Possibly environment zakhona zazingafanani. Asikazi sikuzwe lokho okwemilitia lezano lekhona le. Ukhulu kakhulu kuyedlula zonke lezi ezinye izinto esingazibheka. So ukuthi i-opposition parties ibilokhu kubheka. So ngathi ama-professional opposition parties. Ukuthi nabo they just have to participate kwenza ukuthi bathole amandla khonapho. But bekwazi ukuthi at the end of the day into le ivele izothathwa yizame. Whether kuthi COVID kumbe akuna COVID. So sesiyisebenza njenge-excuse nje i-COVID. Asithiyeni COVID. Sicabange ngama-in actual fact perhaps we should be thinking of ukuthi how do we use COVID ourselves to take over from ZANU-PF. I would see, bese sicasha ngayo ukuthi kuthiwe asakampenanga. The question is that follows it. If benivunyelwe ukukampena, bekuzoyenza umehluko yini?
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibindi, isikhathi sesingani sidliwa ngumango, ungathi fahla-fahla, usiphi imbono?
Ye, engakutsho ukuthi mina uNdlovu Mbela, uthi iZANU kwesikhathi kulamanye indlela, besikhathi ngama-tactics ewasebenzisayo. I-tactic esegcekeni la ngabantu singayinanzeleli iZANU, iyahamba ivula ama-political parties amaningi. Kholoko sengikunanzela ukuthi sibilisi eqinisweni kuyindlela abayenza ngabomu ukudivida i-ectelering zundlobe sithe na uqhathekela ukuthi abantu bangabambana njani engxesinye istrategy ukuthi abantu abazamana ama-political parties zonke amileyo a-opposizana akazama ukudinga i-common ground bake babe ndawonye.
Umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu yingcwethi ecubungula izombusazwe ubexoxa endawonye lomkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi. Impi yenkululeko njalo wayintathele izindaba umnumzana Saul Gwakuba Ndlovu obhubhe ngolwesihlanu olwedluleyo ubekiwe namuhla emathuneni eLady Stanley Cemetery kwaBulawayo lapho abangani izihlobo iziphathamandla zikahulumende kanye lengcwethi kwezempilakahle ebezithe gwaqa umuyi owayengumlobi ubhubhe esibhedlela se-UBH ngolwesihlanu olwedluleyo njalo ubikwa wabulawa ngumkhuhlane wenhliziyo. UNdlovu walwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra njalo waphathisa kunhlelo ezehlukeneyo kubandla lezaphu lapho ayeyisikhulumeli sebandla uthiye unkosikazi labantwana. Ukuze sizwe okuningi ngembali kamuyi usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Max Mgandla laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra.
Hayi umuntu wayehlanganisa abantu bonke njalo umuntu obene-record eclean politically and then socially umuntu obehlezi kuphela abantu njalo umuntu lwana bemela iqiniso ngomuntu angasoze khuluma into ebesesifike ngizisomela kodwa bekhuluma iqiniso lakhe lonke liphelele yi-right hand engajoshwa Nkomo. Iy'nkambi eziningi zivulwe ugwakuka ehamba nenkomo iy'nkambi eziningi ziyamazi ugwakuka kodwa kuyi-historical and ne-information ayehambisa kulezo zinkamba. Ugwakuka ngomuntu nzelwana ongazenga belibizo lokuzigada kumbele ukukhuluma ngezinto ezilombele ukugaga kodwa ngomunye umuntu owasebenza kakhulu kuzapho lakuzidra kakhulu kakhulu eyayi-right hand kaJoshua Nkomo yena liyazi. Hhayi kungemva kwenti ngumuntu wathanda ukuthi ezihlabele njengehistoriyeni engumuntu osebenza into zezapho kuphela kumbe ezempolopolo kumbe weke ngu-advisor wazingelela njalo nemisebenzi yakhe very professionally savengene kokunye kuyimisebenzi lokho okuthethele.
Ye, kungabe kuyiso lesi sizathu ukuthi sibone iziphathamandla zebandla lezanu PF zithe gwaqa zimvalelisa sabona labanye ababe ngominista abagoqela umnumzana Nicholas Gotche labo bezomvalelisa.
Kakhulu kakhulu umuntu bengeladenti ngomuntu njalo wazibe yihistory yonke ezapho lalapho yaqalisele khona yokuthi zani yafunywa njani ukwazi kuhle kumumethe ngebhuku lakhe liyakutsho konke khona lokho njalo ngumuntu lwana ongazengebe yinsitho abatshala ngomuntu wayethanda ukubahambanisa ngihlanganisa abantu ngomuntu nje omsula nje oqondileyo emele iqiniso very senior kumanye ama-politicians very 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 senior kodwa wayengazitshengiseli
lo ke ngumnumzana Max Mgandla owalwa impi yenkululeko ekuviyo lezibra ubexoxa icingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Abekhansili yakobulawayo sebesungulwe uhlelo lwamakilinika alanda uZulu endaweni abahlala kizo ukuze bahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngisithi asidibaneni sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-half past 6 ekuseni.